sikhangelane lalo siphakathi kwenkinga njengezisebenzi. Kungaba kuseZimbabwe, kungaba kuseSouth Africa, kungaba kuseBotswana, kungaba kungaphi, isisebenzi siphakathi kodwa imisebenzi kayitholakali. Laba abaye kuphumuleni kumaphenjeni, amaphenjeni abo kawakwanisi ukubajina. Lalaba abasemsebenzini, iholo lilutshwana sibi lokumangalisayo. Kuthi abasemsebenzini njalo amalungelo abo ke anyathelwa nje, baxotshelwa lokuba abakhokheli bama-trade unions, baxotshelwa ukuphuza emsebenzini, baxotshelwa ukugula. So sivuthana nje kusasa, sivuthana siphakathi kwenkinga njengezisebenzi. Lapha eZimbabwe ke indaba yama-price intengo, sihlangana lentengo esabisayo ekhuphuka nje ngahola ngahola, isenza ke uZulu ke alale ngendlala, shone ngendlala, abanye behamba basiya emsebenzini ngezinyawo imango emide, abanye sebelala emsebenzini ngokuthi imali ayikwani ukuthi abuyele endlini. Liqakathekile ke lelo langa kithi ukuthi silinanze ngoba nje siphakathi kwenkinga phela.
Kuyini ongathanda ukukutsho kubaqhatshi?
Kubaqhatshi esihlezi sikubetha nje sikuphinda ukuthi ukuze phela ama-products phela athengiswayo atholeke abantu abangawathenga, abantu kufanele bebe lemali esikhwameni. Njalo ukuze-ke ama-products abe mahle phela, lama-services esiwanika abantu imali ingene ekhampanini, izisebenzi njalo zifanele phela zibe nempilo enhle,